siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo sihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19 njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye selokho lathola uzibuse i-Independence Day.
Ngiphathelene labo mama ngumeni kakhulu. Umama nguye yibo imbodo, yibo abathele konke, yibo abakhangelane lento zonke, amanzi engikho njobe ehamba kangaka ngumama. COVID-19 issues ngumama okhale ubunzima bonke, ukhangele imuli. Kumele abone ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Iyabagidima bayabona ukuthi bayidinga amanzi, njengamanje lokhu ehamba. Ibababona ukuthi amanzi kumele gcine amanzi ekhona ekhaya, khaya lihlale lihlanzekile.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane?
Party yethu anti ze Democratic Party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeneyo labo baba. Ukuthi lathi sibe represented 50-50 njengabo baba. Kuzo zonke izinto lezikhundleni lapha lathi sisike lama-slot alingene omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho lifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka.
Thina njengabo mama lokho sifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council la u-parliament ngoba i-50-50 representation liyana ayikafiki. Inani labo mama lilokhu lisasengaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe iyakhuphuka ku-council naku-parliament. Mina ngokubona kwami iZimbabwe la isasekhathane, ayikho eduze sibili khathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke ingatsha zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eleZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kunengi yini leZimbabwe selikufezi isikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikelele.
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sasekhathana kunengi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazibekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Yasiyalesi sikhathi kunje sasekhathana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazivusa izinto eziningi ziyasilela kuningi sibili kulokho kusasemuva. Mina ngokwami ngeke ngithi ilizwe sibili esisazivusa kuthiwa independent ngoba lokho siletha into eziningi siswela entweni eziningi sisemuva entweni eziningi ekuthuthukeni kwelizwe.
Ingxaki lezi ezilokhu zikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuzo zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje ingatsha zempilo.
Mina ngibona ingxaki le sithola kuzo zonke ezoluntu lakuzo zonke iy'ngxaki zempilo kuleli elakithi.
Lowo bekungunkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.